Inhlanganiso ye 1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement izokwenza umhlangano omkhulu kwele South Africa kusasa ozaxolisisa umbhuqazwe wekhukhulawundi. UMnumzana Thembani Dube, umqondisi wenhlanganiso le, uthi umhlangano lo uzabe ulabantu abathiyeneyo abagoqela uMnumzana Moses Mzila Ndlovu owake waba ngumphathintambo kwezokukhumisana umlota kuhulumende womanyano. UDube utshele iStudio 7 ukuthi benza inhlangano enje ukwenzela ukuthi kukhulunywe ngokubulawa kwabantu abafika inkulungwane ezingamathumi amabili libutho le-50 Brigade eMatabeleland le-Midlands kusukela ngomnyaka ka-1992 kusiyafika umnyaka ka-1987.
Sikesaba lo msebenzi e-United Kingdom we-Matabeleland Ground Genocide Conference. Umhlangano lo usukela khonapho ngoba sabona ukuthi kumele ubuye futhi eduze ekhaya ngoba abaningi-ke abantu base-South Africa bawufisa ube khona kwele mzansi. Yikho-ke usuqoqwa-ke lohlangothi lwama-students olwe-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement. Umhlangano lo ungomgqibelo, wonalo umgqibelo ozayo.
Babe kukhulunywa ngani khona ngale mfundo?
Silokhu siqhubeka-ke ngodaba lwe-grawundi kodwa siphinde siluphathe ngendlela olungabe lwagabela ngayo ukuthi i-South Africa ithole uzibuso emasini. So sizobe sikhangela izinto ezimbili ukuthi udaba lolu lukhulu kangakanani ukuthi njalo kumele silungise kanjani, siphinde silukhangele futhi ngohlangothi lokuthi lungabe lwenqabekela kanjani i-South Africa ukuthi ithole uzibuso emasini.
Kulabantu yini abavela kubandla le-African National Congress abazabe bekhonapho?
Ngokuzwa kwami update engiyitholayo kule mkhonto wesizwe representative asikezwa ngeqembu le-ANC. Kulabanye nje abaningi abakithi kuzaba labomzila abakithi also silokuthemba ukuthi kuzaba labantu bezaphu. Lamanye nje amaqembu amaningi atshiyeneyo azabe lapho akithi abakhokheli bakhona sithemba ukuthi bazoba khona. Labanye njalo izifundiso ezizokhuluma ngalolu daba ngendlela ezilubona ngayo amatinzi efanele wona ukuthi sibone ukuthi bangaluphenya kanjani nxa belukhangela lolu daba.
Singathi-ke kuhulumende alizange licele umuntu kahulumende ozabuya khona?
Asicelanga umuntu kahulumende okwamanje ngoba sabona ukuthi into lezi zinhle zithathwa zivela ngaphansi ukuze ziye phezulu ngoba ungaqaliselwa ngaphezulu kungahluphi. Kwesinye isikhathi kuyakhathaza sezinto lezi zifuna ukuthi sibe lokho siqhubeka siziqalisela ngaphansi kakhulu sisiya phezulu.
UMnumzana Thembani Dube ngumqondisi wenhlanganiso ye-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement. Sixoxe laye eseLondon kweleBrithani.